Ineni lithi umuyi umgabe uzakhunjulwa njengomuntu wabhidliza umnotho welizwe, wabulala abantu njalo wehlukanisa abantu ngemihlobo okwenza kwaba lezundano ekhona kweleZimbabwe namhlanje. Kodwa umnumzana Lloyd Msipha, ingcwethu kwezemthetho ezomnotho lezombusazwe, yena uthi kukhona okunye okuhle okwenziwa umgabe.
After 1980 ngewaqhasa ukubakha ama-bridge, infrastructure, izinto zahamba sibile eZimbabwe. Izikolo lezi wazakha singakhangela ngathi samaZimbabweans singabantu abafundileyo, over 90% literacy rate. Yiyo enye into ilegacy abasitshiyelayo. Ishu yezeland saphiwa amasimini, sikhathe sesikwanisa ukulima njengabantu abamnyama. Amanye ama-positive legacies wona lawa.
Umnumzana Qobo Mayisa wenhlanganiso yamabandla ezenkolo awe-Christian Alliance, kavumelani lo mbono kaMsipha.
Siyadana kakhulu ukuthi uhambe engalungisanga izinto ezamoshakalayo kuleli lizwe. Njengamanje sisabalele umhlaba wonke, singama-refugee emhlabeni ngenxa yale indoda esilele phansi. Besifisa ukuthi aluba uhambe ekulungisile khonokho kumotshwa ilizwe akwenzayo, okwachitha abantu kangaka. Ilizwe lizalwa liseselusane, lizalwa wahle wathela i-background wazama ukuqeda amaNdebele. Ukuthi ube bangisanani laMaNdebele asoze safa sabakwazi.
UNkosazana Beatrice Khumalo oyingcwethu kwezombusazwe uyagcizelela kumbono kaMayisa.
Siphakathi kobunzima, sisemazweni ngenxa yalo umgabe thiye ebhidlize ilizwe. Ungasela economy, ilizwe kalila mali, ama-industries siyavala, the land eyathathwayo akula okuphumayo, akula zibhedlela, imigwaqo ifile, amanzi angcolile, akula magetsi.
UMsipha uthi uyakuvuma kodwa akula muntu ongena maphutha.
Yes, kule ndawo areas where wayehluleka i-relationship yakhe nonkomo, i-Gugraundi and so on. Those are some of the negatives. But overall, nxa sikhangele legacy kababa lo, kasikhangeleni sibona ukuthi no, njengomuntu njengami nawe siyafanana. Umuntu akula muntu o-perfect. Lapho ayenze wakwanisayo and ezinye izinto wayahluleka.
Kukanti umnumzana Admo Chuma ofundisa ezamalungelo oluntu ekolijini ele-University of Essex uthi ukufela ngaphandle kwelizwe kukaMgabe kufakaza imbali yakhe yokubhidliza ezempilakahle eZimbabwe.
Kutshengisa i-legacy yakhe, kutshengisa ukuba laye ubesebaleka kweleZimbabwe siyadinga ukwelatshwa kwamanye amazwe kwezinye izibhedlela. Yethi sikhuluma nge-leader wa-inherita one of the best countries in the world, wa-inherita uluju, wathatha ilizwe elihle walirijusa laba ngamalahle nje. So mina umgabe ngilokudana ukuba ufile kudana kwami ngokuba kathonisiswanga ngezono zakhe ngokubulala abantu abakwenzileyo. Umuntu o-guilty of crimes against humanity.
Omunye umgabe obhubhele kule Singapore uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kodwa kule mibiko ephikisanayo ethi imuli yakhe lenduna zakibo zifuna ayengcwatshwa kibo kuzwimba. Kodwa eminye isithi uzangcwatshwa e-National Heroes eKhaya eHarare embuthanweni ozaba labe emuli kuphela. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami uEzra Chisa Sibanda.